Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani silukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abakhuluma ulimi lwesidonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli.
Abangeke abantu ke bathi bekuthande enxa yokuthi kawani ngaphakathi na kwempilo yakho ye-8 years usukhuluma ulimi lwabo.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi izikolo kumele zivalwe enxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa uhulumende ngakhetha ukuthi engalaleli izixwayiso zethu, thina njengababalisi sizakhalala umsebenzi ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi.
Elemelika liqale izolo ukwethulela uZulu ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Hayi baba Gandhi, nangokubona kwami ijekiseni le iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ulimi lwesidonga okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa edolobheni le-Victoria Falls kuchiye abakhuluma lolu limi abavela eBhinga besithi lanxa bencuma lokhu akwenzileyo bamangaliswa ukuthi kanakekeli isigaba sabo. Isigaba seBhinga siyasilela kwezenqubela phambili selokhu ilizwe lathola uzibuse. Umnangagwa ube londa imbali yakhe lapho aphiwe inhlonipho emqoka yedolobho le-Victoria Falls. Wasekhuluma ngesidonga esithi lapho akhulela khona eZambia yikho okulabazali bakhe abakhuluma khona isidonga. Kesizwe amazwi kaMnangagwa ekhuluma ngesidonga.
Ndalumbakaruthu kambo mwaka wa 1972 ndeweza wono izwa ku prison bakandi gusha ku nani ku kan maximum prison ari ndende ku Jesu kunungwa kunungwa kusaka kunawi kunduzwa iba vajali vangu kwebali asunu kwebali ndalumba kwetu kuti council ya uno ya Victoria Falls Council yandilimekeka ndipa freedom of the city ndalumba.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma edolobheni le-Victoria Falls. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa la sixoxe lowake wamela isigaba seBhinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla le-MDC Alliance.
Chris okwaqala mbona ngani kuqhakathekile ukuthi ngitsho ukuthi khona wonke umuntu uyathakazelela ukuzwa ulimi lwakhe lokhulunywa ngomunye umuntu kunje nje abantu abesintwini abesindebele nxa bengizwa ngikhuluma kahle kangaka ngokucacileyo ngolimi lwabo kuyabathokozisa. So ke ukukhuluma kukaMnangagwa ulimi lwesitonga abantu bakithi kubathokozisile ukuthi hawu lathi olwethu ulimi luyaziwa ngabanye abantu njalo bayathanda ukulukhuluma ikakhulu lapho alukhulumele khona ulukhulumele emfuleni abantu besidongeni thina vele sithiwa we are the river people ukukhulumele khona kithi. So ke abantu abaningi kubaphethe kuhle kubajabulisile khona lokho akwenzileyo uMnangagwa. Esikudingayo ukuthi ngabe bonke abantu ilizwe lonke nje jikelele bangananzelela ukuthi indimi ezikhulunywayo kuleli lizwe ziningi kakhulu. Akufuzanga sonke siba ngani singabakhuluma isiNgisi, singabakhuluma isiNdebele, sibe ngabakhuluma isiShona kuphela. Indimi zonke kazikhulunywe ngaphakathina kwaleli lizwe. Okwesibili ke sasi vele sikwazi ukuthi uMnangagwa isidonga uyasikhuluma kusukusela ngesikhathi engena ngo-2017 abantu bake bakhuluma ngakho ukuthi hayi uMnangagwa ngani ngowakithi ngowesidongeni ngoba phela siyakwazi ukuthi amadonga weZambia lalapha kithi eZimbabwe but singabantu bani so ngenxa yalokho ngenxa yena laye sijuta abazali bakhe ngabe esidongeni khona ngale Zambia kuthi ukuthi hayi ngomunye wethu into enhle kodwa ke esasikukhangelele ukuthi mhlawumbe uzaguqula indlela izano esiphatha ngayo thina njengabantu lokho engenile ngo-2017 kwaze kwaba namhlanje asikaboni lutho olutshengisa ukuthi thina usiphatha ngcono ukwedlula indlela izano kamgabe ekade siphatha ngayo.
Bakhona yini obazwileyo abangani bamukele ukuthi uMnangagwa uyakhuluma isidonga ulimi lwabo okungabangela ukuthi ngesikhathi sokuvota bamvotela
ekuvotena kulanto etshintshileyo Chris ukuthi khona ukukhulume ngolimi lwethu kakutsho ukuthi khona sesiyamvotela abantu kabavoteli abantu ngenxa yokuthi bakhuluma ulimi lwabo abantu bavotela abantu ngenxa yokuthi bazibona beyingxenye yalabo bani hatshi ukuthi ngenxa yokuthi ukhulumile nje kodwa sikwazi ukuthi phakathina komnyaka wonke mhlawumbe lilanga elilodwa kwemiphakathina kweminyaka eminingi kakhulu lapho kwakhuluma khona ulimi lwethu abangeke abantu ke bathi bekuthande ngenxa yokuthi ka-1 ngaphakathina kwempilo yakho ye-8 years usukhuluma ulimi lwabo ambona ukuthi kuyatshintsha ulutho lokhana okungatshintsha kuphela yokubana ngabe kuthiwa izano iyatshintsha layo indlela ebona ngayo abantu besidongeni ibasebenzele ibancedise silezinto eziningi kakhulu esingakutshela zona ukuthi ngabe lokhana kwalungiswa lalokhana kwalungiswa ngabe thina lathi njenge-district njenge-sprint ngabe siphezulu ngabe siphakamile ngabe impilo zethu zingcono kodwa kathesi esikubonayo kuncindezelwa ukukhangelelwa phansi ukuthathelwa amagetsi edlula phezulu kwezindlu zethu singelawo yekuswela imigwaqo yikubona lamabhodi izathiwa iZimbabwe Zambezi River Authority ayila muntu even one osidongeni ongabona engena kubhodi nale bayakhethana bodwa labantu abasuke endaweni engela lamadamu so ke ambona ukuthi kungatshintsha ukuthi bamvothele ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda wake wamela isigaba seBinga North edalele eParliament engwebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Gaja lwezempila kahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 abangabanye abahlolwe izolo batholakala belegciwane le-coronavirus. Abangamachumi amabili lane 24 ngabakobulawayo. Akula obhubhileyo ngesikhathi kuhlolwa abantu laba. Lolu gaja luthi kulabantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 abasinde emkhuhlaneni lo bonke bengabakobulawayo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi uhlelo lwayo lokutshengisela ngokugqoka ezimnyama lokuqhubeza uhulumende izikhalazo zabo olwenziwe kuzigaba zonke zelizwe ngolwesihlanu luphumelele. Lolu hlelo oluphiwe igama lokuthi Save Our Education Campaign belujonge ukulimukisa uhulumende ukuthi abantwana besikolo akumelanga babhale imihloliso ngoba bengalungisisanga ngenxa yegciwane le-coronavirus. Lokuthi izikolo kumele zivalwe nxa kungakalungiselelwa kwenqabela kumemetheka kwegcikwane leli ezikolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lonobhala we-ATUS esigabeni seMatabeleland South, uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Uhlelo le-Save Our Education Campaign nohlelo esilulungise njenge-ATUS ukuba sincedisane lomphakathi sicele besixwayisa umphakathi ukuthi asihlanganiseni amakhanda silungise imfundo yeZimbabwe ngoba kule zinto eziningi esezenzakele eziphambanisa imfundo yeZimbabwe ukuze ingabi imfundo elohlonzi. Okuqala ababalisi bayakhona nabakhala ngemali abayiholayo, imali abayiholayo incane ayenelisi ukubaphilisa. Kunjalo abantwana khathesi babhala imihloliso oform 4 labo form 6 babhala imhloliso kodwa babhala bengafundanga kulomkhuhlane we COVID-19 othe osumemetheka ezikoleni abantwana bayagula abaningi sebetholakale belugciwane le COVID-19 zonke izinto lezi ziphambanisa imfundo yeZimbabwe zenza ingabe imfundo elohlonzi nxa abantwana bezabhala bengafundanga kambe yini ezaphuma phambili le abantwana nxa bezabhala uform 4 beqhubeke beye kuform 5 abantwana bebhala ugrade 7 besiya kuform 1 kungelanto abayifundileyo kutshengisela ukuthi siphonga ukuthi beqhube kunjalo kungelanto abayazi kunjalo njenge-atusit asihlanganiseni amakhanda sixwayisane ngendlela yokuthi singaqhuba njani njalo sihlanganiseni amakhanda sibone ukuthi singaxwayisa kanjani uhulumende ukuthi hhayi asilungisiseni lokhu singaze sabulala ingqondo zabantwana singaze sabulala imfundo yeZimbabwe.
Manje uhulumende engehluleka kumbe ale ukuthi alandele khonokho elimtshela khona lizathathanyathelo bani?
Nxa uhulumende ngakhetha ukuthi engalaleli izixwayiso zethu thina njengababalisi sizakhalala umsebenzi ngoba kunzima ukufundisa nxa umumo uvele ungavumi ngapha silwisana lokuthi sithola imali engenelisiyo ukuthi siphile thina njengababalisi lemuli zethu ngapha kulo mkhuhlane we-COVID-19 sifundisa sisesaba ukuthi kambe ngilalo kumbe umntwana ulala igcikwane ngizamthelela yini kumbe uzanithelela kunjalo sifundisa abantwana sesike sahlala isikhathi abantwana bengafundi sesithi bebhala imhloliso kunjalo bengafundanga mina njengombalisi kuyangihlupha ngoba umntwana lo ngwini azaphuma lakho yena ivele engafundanga kodwa ngithi ebhala imhloliso kunjalo so thina njengathi njengababalisi sithi hayi nxa singasalalelwanga sizakhalala umsebenzi kuze kufike isikhathi lapha abazasilalela khona izixwayiso zethu kodwa kunjalo asuze siyekele ukuthi sibe silokhu sixoxisana labazali sibonisane sidinga indlela zokuthi singaqhuba njani
wona umumo we-COVID lo umi njani ezikolo?
Umkhuhlane we-COVID-19 awukapheli ulokhu ukhona ezikoleni ulokhu mimetheka lokhu esisithi abantwana beqhubeke besiya esikolo singathi sesizwile nje izikolo lapho lalaphana kuthiwe sekutholakale abantwana abalegciwane le-COVID-19 esikuzwayo ngokuncane kwakhona ngoba izikolo ziningi ezingaka lapho abantwana abangaka testwa khona batholakala ukuthi balalo yini igciwane utshengisela ukuthi kusalomsebenzi omkhulu umele uyenziwe ngoba izinto ezinjengama PPEs ezizwe ezinceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki azitholakali ezikoleni eziningi.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngunobhala we-Atus esigabeni seMathebeleland South. Lanxa izulu lisina elizweni lonke jikelele wobulawayo impompi zamanzi lokhu zomile. Isikhulumeli sedolobho leli unkosikazi Nesisampofu uthi amanzi asengene emadamu malutshwana kakhulu okwenza baqhubeke besabela uzulu amanzi ukuwalondoloza. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri othi izakhamuzi seziphila ngokukhongozela amanzi ezulu.
Umumo wamanzi lapha kobulawayo awumanga kahle sibili. Even though izulu liyana kodwa sengikhulumela ngapha esigabeni sesizinda amanzi awakho empompini. Kuyasimangalisa kakhulu ukuthi uhamba njani.
Abantu bayakhongozela yini amanzi okwenza kube ngcono ukusilela kwamanzi lokho?
Abantu bayakhongozela sibili izulu leli. Yiwa amanzi angani asisinceda. Yiwa amanzi sanatha. Wona la manzi angahlolwanga evela from ama-asbestos. Yiwa esasebenzisayo ukupheka lokwenza konke okwezindlini.
That is if manxa izulu linile kodwa okubuhlungu yikhona ukuthi khona thina sesiphila njengabantu abahluphekayo ngoba thina sodwa abantu besizinda. Ngikhuluma ngesizinda ngoba yisigaba enhlala kiso asitholi manzi kodwa kwezinye indawo ngapha bayathola amanzi kobonkulumane ukuthi kuhamba njani akuqondakali. njalo umbe ukukhethana kumbe kuhamba njani siyazama ukuhamba ema office nibathi bayabuya kodwa akulalutho balulungisayo sisisabele imikhuhlane le
umnumzana Raymond Phiri sakhamuzi sakobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma a voice of america as a washington dc
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi umdlali wenguqu uMojeka Madisha obedlalela iqembu leSundowns lelesizwe elebafana bafana ubhubhile izolo emadabu kakusa ngemva kokuba imota yakhe iphambuke emgwaqweni yayitshayelela insimbi uMadisha ubhubhe lomngane wakhe ongavezwanga igama kodwa akwazakali ukuthi obetshayela imota ngubani iphephandaba lobulembu be-intanethi ele-News Hawks lithi amasosha eZimbabwe alungiselela ukuyaphathisa osowabo kwele Mozambique lapho okulempi labahlamuki besimoslem abadlulisa amalawulo leli phephandaba lithi ugatsha lwezomvikela luthi amasosha eZimbabwe azahamba eMozambique phansi kwebutho lomanyano weSADC okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp
hayi mina ngilombuzo njengalezana uphefu le ukuthi kati iyona ye bezwa ngubani ukuthi ukuhlukumeza abantu ukubusa ilizwe ukubulala abantu ukubusa ilizwe ngendlela abaphilisa ngakhona abantu phela abantu ungathi baphila emazweni anguteni ekhaya kolapho ilizwe liyiwani ukuthi kube ngangabantu abahlala phansi labantu bemamela izakhamisi kodwa bazomamelwa abantu ngoba vele bona ngomntanto kayiphikiswa awuntshele ngendlela abadilizelela ababantu izindlu abantu manje basebenzibeni babhekana lokuzima kwe-corona yokuqamba amanga ethi uvikela abantu i-corona abantu kaba bazivikele ukutshela abantu amanga into yonke isegcekeni akhula muntu ongaboniwe laba bantu omnangakhola laba bantu vele abaso-government laba bantu abalandaba lomuntu lejelihle ukuthona kuthi akule lockdown izimbabwe ngamanga kula lockdown lapha kuncindezelwa nje abantu kuphela ukuthi bengabasoli umbuso wabo omubi njengalokhu abakwenza kambe umuntu lwengqondo umuntu ofundile ungadilizela abantu izindlu ngalesi khathi ngapha kuthiwa kube le-social distance laba bantu bazoyenza nini i-social distance ayinti kuzobala vele ukuthi ilizwe lelavele kahle la-president ilizwe ngeke lilunge andlikhatshana vele lokulunga mnangakwangeka avuse ilizwe ngihlezi ngisitshwe everyday azomuntu ongavuse ilizwe lo muntu izindlu zakhe zimbi zibone loba ngubani lo muntu 2023 ekoti uzoyina uzoyina evutelwe ngobani abantu bonke bemzonda abantu bamenyanya lo muntu abantu bamzonda abantu bemnyanya abantu bathwele nzima ngaye lo muntu
sanibonani 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 basakazi westudio sanibonani njani ngabe meli cha thina siyaphila nathi siyaphila bonge indaba enisithulela zona bonga majaha amadala esizokutoya phumula uChris Gande uGibbs Dube uNtunga Mili Nkomo uPraxedes Jeremiah osithandekile Mhlanga obathabile Masuku uMavis Gama uAnastasia Ndlovu bonga sithi qhubekani ngomsebenzi enisithulela wona nomlondolozi Ndlovu sithi hawu niyibambe kanjalo ubambe kanjalo siyazithanda mpela iindaba usezimamela zonke iinsuku ingakhohlwa konje nobani umayigobe mina engikhuluma ngubrani Mthokozi Ndlovu ngihleli lapha egoli hawu ngisaphumula lapha kungesonto namhlanje fika niyibambeni kanjalo basakazi bethu
ye sanibonani basakazi abahle khuluma loNgwenya la egoli ngisemsebenzini nje njengamanje niyaphila kodwa nonke sibona unyaka usuphela kuloke kunzima konje nomkhuhlane ungathi ufuna ukuqala phansi kodwa-ke siyakhuleka ukuthi ngathi ungahamba kwehle bakithi sinesifiso esokuyabona abazali ney'ngane zethu ekhaya le ngoba nje sesihlala egangeni njenyamazana kodwa siyafisa ukuthi-ke siyefika ekhaya futhi ke ngiyakhuleka kuyo yonke imuli eZimbabwe amagumbi amanomhlaba ukuthi uNkulunkulu ngathi ngahamba bathinte ngesandla sakhe somusa abafisi kuye emakhaba aphumelele futhi babuye babuye ngoba vele sesiphila la asinakho okunye singabambelela kukho. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga abantu baStudio 7. Siyile khuluma ujaha EFF Nkululeko Sibanda. Qinisile sibili Nkululeko Sibanda. Hayi sithi abantu bezanuPF abesiNdebele nabafundanga akubazi impumputhi nje. Yena wenzani kuyofundileyo kulama-degree? Ikuphi ositshengisayo kumbe ikuphi owasitshengisa khona? Thina sitshengisa ulaka kuphela olubalalo, kuphela ukhuluma ngolaka, ngikhiphe kuphela njengentuthu yesitimela ongani izayenza iyezi qede lapho ichitheke ingalalo itholo ezileyo. Ngazibuza azihlole. Ngiyabonga. Ngibikelela ibhango family yonke yimi Ndlovu Sathwela.
Siyabibonga lina elisiphathela izindaba kuStudio 7 ngesihambisela ama-odwethu ngezindawo ngezindawo imibono yethu abantu beyizwe. Mina ngikhulumayo ngisejubheki ngisithi mina uNgwenya osolwayo Ngwenya siyamuzwa udokotela but indlela okukhuluma ngayo sokungani i-corona yenziwa e-South Africa kube kathi i-corona yavela e-China. I-China nxa sikhangela ilizwe leZimbabwe lingazake liswele i-COVID ngoba ama-China yiwo amakhiwa aweZimbabwe. Kube kathi uNgwenya engomunye ngawuxwayisa kakhulu akhulume lehulumende yeZimbabwe ukuthi ayizame ukuthi ngendlela zonke ibone ukuthi ama-China abuya eZimbabwe abuya ehloliwe ngoba nxa sikhangela e-South Africa lile mitshina eminingi ehlola abantu abaningi ngesikhathi esincane kube kathi iZimbabwe ihlola abantu abathathu ababili ngelanga so bona bese bebona ngani iZimbabwe labantu abancane abale corona kube kathi corona ivele eZimbabwe igcwele abantu abahlolwa kuhlolwa ngokukhethwa kuhlolwa ngokungekho okutshengisa abantu bonke ukuthi abantu bayahlolwa lokhu kwenza ngani eZimbabwe ngabantu umkhuhlane abawuthatha kwele South Africa kuba besasasuka abantu baningi kakhulu njalo imitshina iningi ehlola abantu ngesikhathi esincane njalo abantu bebaningi kuphuma abantu abaningi eZimbabwe kutshoni kuhlola imitshina emlitshwane kuphuma abantu abalitshwane sokunganayikho sokungani secela ukuthi usolwayo Ngwenya akangani uyasixekela mbijana thine esizama ukuziphilisa kwele South Africa ufuna besokungani i-South Africa iyadala umkhuhlane sicela ukuthi bakithi akananzeleli inkulumo zakhe lezo ukuthi azihambelani ufuna sithwale nzima ezindleleni lapha sisiye emakhaya ngikwedlulise lokho besengisithi nathi ukhuphe lo bhebhe abangenisa nemgwaqweni anti ukhuphe uthi yena nguye wazi iconstitution ye-MDC so sifuna ukubona ukuthi ikhothi ikhangela ngeconstitution kumbe ikhangela ngokuthi lo usupporta iZANU-PF njengokhuphe sifuna ukubona ukuthi iza kuqondisa yini njengona eyitsho nje umfokazinto ukuthi ayi umakhuphe kayilandeli iconstitution kumele ukuthi laye sibone kusenzakala khonokho okwenzakala kobechamisa njengona wayesitochamisa abalandelanga iconstitution. Ngibonga. Mina engikhulumayo ngu-Alexander Khanya ngivela kwelenkaye sithi mina hatshi siyawubonga imbono yonke ephumayo kodwa eminye iphuma ngokutsheka isingani thina esivela ngapha sikhibheki ithi esibuya ngecorona eZimbabwe akula corona khathesi abantu bathwele nzima bavalele ezindlini abanakudla abanye sebebulawa yindlala kuthiwe yicorona abantu abaphiwe imali iyayivela ikhitshiwe ukuthi izanceda abantu ayingadliwa ngabantu abangafanelanga abayidle isebenze endaweni ezingayisizo. Ngiyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Umuthi wejekiseni yokwenqabela ukubanjwa ligciwane le coronavirus olungiswa inkampani ye-Pfizer uqale ukuhanjiswa kundawo zonke zelizwe leMelika izolo. Owakhethwa kuba ngumongameli umnumzana Joe Biden ubikwa uzahlatshwa lamhlanje leli jekiseni njengendlela yokukhuthaza uzulu ukuthi ahlatshwe. Bakhona abaningi abathi abafuni ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kungakacaci ukuthi lilakho ukuphathisa na, kumbe njalo ungalithatha usala unjani ngemva kweminyaka embalwa. Abake baba ngomongameli abomnumzana George Bush lo Barack Obama labo bathi bazahlatshwa leli jekiseni emphakathini ukukhuthaza uzulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Gandhi, mina ngokubona kwami ijekiseni le iza kwamukelwa ngoba ngokukhangela kokuma kwezinto lokufa kwabantu lokuthathwa ukuthathelwa nokwalumkhuhlane, ngibona ngathi abantu bayadinga ukuthi bathole into engasiza ukuthi imise lokhu ngoba kangiboni into engamisa ukuthelelwa nokwalumkhuhlane ngokumemetheka kwawo ikakhulu kunokukuthelelwana ngokuphefumula, ukuthelelwana ngezinto ezingathi kazijayelekanga. So bazayamukela ijekiseni lanxa nje kukhona ukukhonona ikakhulu kwabakithi abansundu ukuthi kungathi kakulaqiniso ukuthi ijekiseni yakhona le ilandeni ilande umuthi amina umkhuhlane lo kumbe ilande okunye. Yikuthi kwakungathi kuyamangalisa ukuthi kuyathi bona abamhlophe bebabagulayo kakhulu kodwa nxa kutestwa laphana bafuna ukutestela kwabamnyama. Yikho ke okungathi kuletha ukuthi abantu bangathi bayakhonona kancinyane ngayo ijekiseni yakhona. Kodwa mna mbona ngathi labo abamnyama kufanele ukuthi bayithathe ngoba lo mkhuhlane kawulampendulo okwakhathesi ukuthi kuyini okungawuqinisa. Ngikho engubonayo, ngibona ngathi bazayithatha ijekiseni.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapho esigabeni se-Texas okhona?
Hayi, umumo lapha e-Texas mubi kakhulu 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 kakhulu. I-Texas ingelinye esinye state esile-coronavirus kakhulu khona lapha e-United States of America. Ngesizathu sokuthi i-Texas ayizangi vele ibe yi-state lesiyana esinanzelelayo ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. Baba ngabantu abakhokhele bakhona balalela kakhulu ukuphikiswana le-science. Nxa babe-science babesithi kuzaba nje kube nje, akube nje, akube nje, akuvalwe, abazange bakwenze konke khona. Manje kama-results akhona asechaya ke manje. Ngeviki eliphelileyo sifikisile thina i-Texas sote i-1 million yabantu asebegula lapha e-Texas. Kubi kakhulu lapha siyesaba nje siphonge ukugxumagxuma lapha nalapha. Kodwa ke kuyezwakala ukuthi abantu bayafa sibili badlula. Ikakhulu e-Western Texas kusiya khona ngale endaweni ze-border le-Mexico bayafa kakhulu abantu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abakhuluma ulimi lwesiTonga bamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule ngolimi lwabo lanxa besithi kabanakekeli. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ithi izikolo kumele zivalwe nxa zingakalungeli ukulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.